Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakho sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 24 kumpandula 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ucela abatshali bezimali emhlanganweni we-United Nations ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kumele ahloniphe amalungelo kaZulu kuqala. Inhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo emhlabeni jikelele eyeCivicus Monitor ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ancindezela abantu kakhulu. Kudaba lokuzilibazisa siloma weliweli ehamba leqembu lakhe leTigdale Hot Boys. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labatshali bezimali emhlanganweni we-United Nations osaqhubekayo edolobheni le-New York khonapha eMelika. Izolo uMnangagwa uhlangane leziphathamandla zamankampani atshiyeneyo avela kwamanye amazwe. Wacela ukuthi zizevula amabhizimusi eZimbabwe ngoba umumo okhona ulungele intuthuko. Namuhla ukhangelelwe ukuhlangana labatshali bezimali beZimbabwe abahlala khonapha eMelika. UMnangagwa useke wazama ukuhuga amabhizimusi akwamanye amazwe emihlanganweni etshiyeneyo. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezenotho zithi kaphumanga lalutho. Umbuzo omkhulu ngothi kathesi kukhona na azaphuma lakho. Sixoxele lunga lebandla eliphikisayo ele-CCC umnumzana Abednego Pepe.
Ukuhlangana labantu kakwanela angahlangana labantu abaningi kakhulu. Kodwa okuqakathekileyo phela ukuthi nxa esiyahlangana labantu atsho ukuthi lokho okade kubenza bangavuyi usenelisile yini ukuthi akuguqule. Nxa enganelisanga ukuthi kakuguqule, hayi bo, uvakatshile ngumtourist abantu babona babuye bezebona ukuthi kathi uMnangagwa umuntu onjani xa umkhangele eduzane. Otherwise, the environment on the ground kangiyiboni ingazala ulutho emhlanganweni oyithiwe uMnangagwa.
Kodwa uthi useguqulile izinto eziningi, uthi umbuso wentando yeningi, idemokhrasi, amalungelo oluntu ayahlonitshwa, konke lokho ukhulume ngakho emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Ukukhuluma njalo kuyavunyelwa, yikho kuthiwa-ke ekuphileni kwethu kunabaqambi bamanga. Abaqambi bamanga ngabantu abakhuluma into engaphiliyo, engake yaphila, engasiloqiniso. Ngoba phela nxa esiyatshela abantu ukuthi seguqulile thina esilapha eZimbabwe inguquko singayibona. Kutho ukuthi yinguquko bani leyo ngaphandle kokuthi yinguquko esekhanda lase kuphela. Thina abantu kasiyiboni ngoba amalungelo abantu ahlukuluzwa, abantu bayabotshwa amashayana, i-justice system is infiltrated, is captured, i-financial sector has been captured. Kanti pho lokho akuthi yena ukuguqulile kuyini njengoba silokhu sikubona thina kusenzakala.
Uthi imithetho emibi efana laboPhosa labo-IPAS wayelahlela kanjani?
Ayisiloqiniso lelo ngoba imithetho leyo ilokhu ikhona. Owenzakalayo ukuthi wakho kuguqula-ke isihloko seleyo mthetho ukuthi ibizwe ngenye indlela. Kodwa imithetho yona lana ilokhu ibopha abantu athelizindaba, ibopha abezombangazi ukuthi bangahlangani bekhululekile. Ilokhu ikhona. Nakathesi ungakhangela kuyathiwa khona ungakhuluma kubi ngohulumende ungazibona usibotshiwe, ukhulume kubi ngomnangagwa uzibona usibotshiwe. Yiwuphi umthetho oguqukileyo khona?
Umnumzana Abednego Pepe lilunga lebandla le-CCC. Kodwa ilunga lezano PF umnumzana Belief Gawule uthi iqhakathekile kakhulu imhlangano kamnangakwa labatshali bezimali kanti njalo uthi ilakho ukuba lezithelo ezinhle.
Imhlangano kamongameli leyi ilakho kakhulu ukugola abatshali bezimali ngendlela ephakemeyo kakhulu ngoba ungakhangela ngomo okade sokwenziwe ngemva kokuthi umongameli esethena wathi hayi ilizwe lakhe liyamukela wonke ofisi ukuthi asebenzela lo okwenza okuvulela amabhizinisi ethi Zimbabwe is open for business kutho ukuthi konke lokho umsebenzi oqhutshelwa phambili sinje sikhangelele kakhulu ukuthi umsebenzi wakhona ukhule yokhona kumongamela lokho kwenza lakathesi yebo phela sikubonile izolo kube khona abanye abathe bathatha lelo thuba beza kodwa abanye babe lokhu bedingisisa bebona lokuthi umumo weZimbabwe uyasebenzeka yini ngako umongameli lokho elimaketha kilizwe ukuthi lithole abantu abangancedisa ukuthi bazoyinvesta phakathi kwelizwe khonapha ukuze umkhonomo welizwe uphumelele.
Kodwa abamabandla aphikisayo abanye babo abangapha eMelika abatshengiselayo emhlanganweni we-United Nations besola ukuba khona kukamongameli Mnangagwa. Bathi udlalisa nje isikhathi ngokukhulumisana labatshali bezimali laba ngoba umumo weZimbabwe ungemuhle. Bakhuluma ngokuthi amalungelo ayephulwa kanti abatshali bezimali bengafaka izimali zabo kuyabe kungela lokho esingathi i-guarantee iqiniso lokuthi bazathi sebefuna ukuzithatha bazithole.
Inkomo lokho ngabantu abasebenza i-opposition ngabantu abancedisa i-opposition eZimbabwe bayakampaigna labo bantu bakampaignela i-opposition njalo Nkomo ungakhangela ukuthi kambe bangobani bona khangela upresident weSouth Africa khangela upresident weKenya khangela amapresident e-Africa bo-Namibia bonke kade becela ukuthi hayi sicela izitezo zenotho lezisu khangela uspecial rapporteur olwana owathi ama-sanctions la asafisa the ordinary men in the street vele bona abantu abantu abathagethwa ama-sanctions vele kakubathinta indawo umuntu ohluphekayo ngumuntu magazi eZimbabwe.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lebandla lezano PF. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele eSivicus Monitor ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ancindezela abantu kakhulu lapho amalungelo oluntu angahlonitshwa khona. Amanye amazwe akuluhlulunye agoqela eSri Lanka, iSerbia, Guinea kanye leGuatemala. Umbiko lo uza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kutshela abakhokheli bamazwe omhlaba emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngapha eMelika ukuthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo kanti njalo uyawulondoloza umbuso wentando kaZulu i-democracy. Kepha abasola umbuso kaMnangagwa bathi ukwethulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill kuveza sobala ukuthi akulankululeko eZimbabwe.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafowembula.
Kweze maphandleni lamhlanje ukwakhiwa kwedamu lethuli manyange eGwanda sokuphinde kwamiswa njalo ngenxa yokusilela kwemali. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ngomnyaka ka-2006 inkampani ye-China Water and Electric Corporation yama ukwakha leli damu isithi urhulumente wayengayibhatalanga. Ekupheleni kwenyanga edlulileyo le nkampani imise eyisebenzayo njalo isithi ayiselamali yokuqhubeka ngomsebenzi. Sixoxe lomunye obeqhathwe yile nkampani yamaChina kodwa sebephelelwe ngumsebenzi njalo sebephila ngokwemba igolide.
Ayikusebenza kusokumile kumle adingi lapha sile 3 weeks mile. Since sinyore baphungu sebenza ukuthi imali ayiphumanga. Umsebenza useke umnyaka lo awuseke ngoba kathi sizulu yabuya lini. Bebekhala ukuthi njengoba kathi bebe jakude bona ngakwenza manje baseba bagaya amatshilana ukuthi uthweni ufakwe ku concrete manje ayi abasela imali ukuthi bathengisa amendi of concrete plants. Fulumende abaphaka imali.
Umnomzana Million Ndlovu oyisakhamuzi seNtebe uthi sekule mnyaka leli damu lisakhiwa kodwa lingaphutshi.
Kuthi ukuthi ngiyabona sokukwana ama 30 years kusiya ku 40 isenzo njalo. Okwalonyaka nxa uthwale yakho angila themba lokuthi lizaphumelela.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngukhansila walendawo umnumzana Miklas Ndlovu yena odabadala kulendawo sebeze becabanga ukuyachitha igwayi. Bakhulume nabaphansi ngoba kungekho okuphutshayo.
Ngike ngezwa labanye abadala bethi hayi ngakuyavuma bakithi akuye kudingwa isintu kanti kungenzakala njani ukuthi into enkulu kangaka imi ngoba abanye sebeze bekhuluma ukuthi khona sowulamahlandla aphoseleli ngelesithathu kuthiwa kuyasetshenzwa libe selisima ngoba besikhangelela ukuthi hayi nansi into ezasikhipha endlaleni lokuthiwa siyisizwe kumbe isigaba esilabantu abafa ngendlala.
Isikhulumeli sogatsho lubona ngamadamu olweZimbabwe National Water Authority unkosikazi Major Manyonga kaphendula ngembuzo esimthumele yona ngalolu daba. Kodwa kunyanga ezimbili ezedlulileyo umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Ensias Masuka wabikela idale lephalamende ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu akusoze kuphutshe ngesikhathi ngoba imali silela. Ngaphandle kwethuli Manyange ezinenhlelo zikahulumende esezimisiwe kulumango zigoqela ukulungiswa komgwaqo osuka eGwanda usiye eMapisa ngemva kokulungiswa kwamakhilomitha amahlanu kuphela kodwa umgwaqo osuka ezitolo zeManama usiye esibhedlela ongamakhilomitha amane lawo umile kwamanje ukulungiswa. Kusenjalo izakhamizi zeGwanda South sezikhuthazwe ukuthi ziqhubeke zihlabise abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu ijekiseni ukuvikela umkhuhlane wendingindi. Unkosikazi Natasha Zindoga wabona ngokukhitshwa kwembiko yemikhuhlane ememetheka ngokuphangisa kugatsha lwezempilakahle esiqinini seGwanda uthi iningi labantwana kulesi siqinti kalihlatshwanga lijekiseni ngenxa yenkolo yabazali.
Silayo leyo nkinga kodwa siyazama lathi njengabezempilakahle ukuthi sifikelele kiwo.
Lanxa umkhankaso wokubhoda kuhlatshwa abantwana lijekiseni usudlulile abazali balakho ukuya emaklinika noma esibhedlela eseduzane labo ukuyahlabisa abantwana. Abantwana abafika amakhulu ayisikhombisa eZimbabwe sebekuleyo nomkhuhlane selokhu qhamuke ngomabasa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge itshaha lezansi u-Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxalo nkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula ukuswelakala kwamandla amagetsi kanye lokuthi baqhuba njani umsebenzi.
Amandla kagetsi khanya awakho kulanizi yephelileyo. Sike sathola umbiko othi amandla kagetsi malutshwane, njalo sizathola izinqumo ezithile ekutholeni ugetsi. It was supposed to be 12-16 September kodwa hayi lokhu eqhubeka engekho. Kodwa-ke nxa ngisiyezi lami ngicabanga ngihlala ngizibuza ukuthi kathi amandla kagetsi ayevela ngathi ngesikhathi se-COVID lockdown. Angizange mbone ekhishwa ngamagetsi njengalesi sikhathi sesihambahamba kumbe ukuthi amakhampani ayevaliwe. Mina lapho engihlala khona ngile nhlanhla engaphezulu engathi ukuthi i-advantage ngoba mina ngisebenzisa kuthiwa i-church power. I-church power itho ukuthi njena kathesi ngiseminyameni from isikhathi sika-3 o'clock akula muntu ongichajayo ugetsi. Ugetsi wami umile lapho khona bese kuthiwa lama-households or izindlu ezine-fixed electricity ezehluleka ukufakwa i-cash power system. Lezo zibhadala imali ekwanileyo loba amageta wakho loba ekhona. Kodwa ukuphindisheka njalo ngoba anti siyabala njalo siyangena ebulendini. Uzima uthi yena akakwanisi ukupompa amanzi bakula mageti. Abezethu abathi bona bakwanisi ukwenza amageti ngoba kula manzi. So ugcina udideka nje uzibuze ukuthi kathi siyaza.
Uhlupho lolu luphethe njani abesifazana? Inkuni ziyatholakala yini lokunye nje kokusebenzisa lapho ufanele amandla kagesi asebenze khona?
Njengoba sisazi ukuthi umuntu wesifazane ezalwa aze aye kufa, ukhona umsebenzi awenza engabhadalwa, okuyikugcina imali, okuyikugcina umyeni wakhe, just extra support that they do engabhadalwa. Bese kufikela nalesi khathi sokuthi akuselagethi, kuba nzima kakhulu. The other alternatives ezikagethi sezidula. Njalo ungakhangela lapho ekuhlala khona, kuba lesikhathi lapha labakhangele eze-environment ababhoda khona bebobha abathengisa inkuni. Kuba nzima kakhulu ngoba lalabo abathengisa inkuni abaningi bakhona ngomama. So isikhathi esiphakathi kwakho lesi ngesama-examination abantwana. Uyabe dinga ukurevisor, uyabe dinga ukuthi abhale ama-homework, abhale ikhala, kodwa kuyathesa kula magezi. Kugcina kumphatha nzima umntu wesifazane.
Uhlupho lolu luthinta njani labo abaqhuba amabhizinisi abancinyane elibakhangeleyo?
Njengoba uyabe usazi isikhathi sokuthi amagesi ayahamba, kutho ukuthi isikhathi sakho sokuvala inkampani yakho kumbe usesitaladeni kumbe ukhona lapho ezixukuxukwini lapho esitholakala khona, kutho ukuthi siyaphangisa ukuvala, ugijimisa ukuthi uwathole esakhona kumbe uthole isikhathi sokuyafika nekhaya kusakhanya. Amasela sebemaningi ngoba umkhonomi welizwe ungamanga kuhle. Lokho kusho ukuthi uyavala masinyane inzuzo yakho njengomuntu ozisebenzayo ikhe yehle, ngoba uzaphangisa ukuvala abanye nxa bekhayisa emsebenzini. La usubhizima labo kunokuthi kumele nilabatshayisa emsebenzini uthengisele bona. Kodwa this creates in a working advantage also kulabo abazisebenzayo, babe yibo asebeqalisa ukuthengisa inkuni kumbe babe kuthengisa igasi ibanda lapho abahlala khona. Yikuthi nje imithetho esiphila kiyo iyala ukuguquka ngendlela isimo esime ngayo.
Kodwa kuyasebenzeka yini lapha ukuthengisa impahla ezitaladini? Abantu bayathola yini inzuzo?
Siyaphuma ezindlini ekuseni ngoba kumele sidingele abantwana ukudla. Okusenza sihlale ezitaladini lokusenza sibe lapha esikhona yikuthi kungcono kulokuhlala phani ukuthi ezindlini sihlale sithi simelele okuvela evulini esingakubiza siyimama. Ayisiyo nzuzo esisifundileyo.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, singene kuhlelo liphuma lendaba.
Siyadibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa loNkosikazi Busibhebhe olwela ilungelo labesifazane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kaGande ukungamukela kuhlelo.
Ubona njani umthetho omutsha lo wezomtshato?
Ngiyakhumbula eminyakeni embalwa edluleyo ngeke ngabhala iphetshana eke lahlaziywa ke ngathi emakolitshini elokuthi kumele iZimbabwe ihlanganise imithetho yemtshato. Xa ungakhumbula kahle besile mithetho yemtshato emibili ekhangela i-civil marriage, leminye ebikhangela i-customary marriage. Then abantu nje bebesebenzi yenzela umathanda ngomasihlalisane. Lokho bekuletha ingxabano ekuzwisisaneni ukuthi nxa mhlawumbe omunye sebhubhile kumbe sokuhlukana kumbe omunye abhubhe achiye abantwana aphinde achiye lo munye akade ngomkakhe kodwa mhlawumbe engasiye mzali walaba bantwana abachiyayo kwelabelwana njani impahla yomufi. Ukuhlanganiswa komthetho lowo ngathi mina yisiqalo esihle kakhulu ukuthi kuhambelane indlela abantu esingathi bathathene abaphathwa ngayo ikakhulu nxa omunye sokubhujiwe kumbe sokwehlukenwe. Bekunzima kakhulu ukuthi umuntu uyathi echade ngesivu marriage ebingu chapter 511 kudala abuye ayenze uma sihlalisane kumbe athathe umfazi ngokwesiko ku customary law. Ukuthi manje kuhlanganiswa njani imithetho leyi umuntu lowo ngubaba usehambe wabhixiza wahlanganisa imithado ehlukeneyo khathesi konke sokungaphansi komthetho munye kwenza kube lula ukuthi kusebenzeke. Njalo kuyabavikela omama abaningi akade bengena kuma relationships labo baba abanye beqanjelwa amanga abanye bethemba ubabethe khona hayi mina vele senhlukana lo mama njengoba ubona ngihlala mbuyanzolala kuwe lapha ngisalali ngale kumama mdala kodwa kungelalo iphethe litshengisa ukuthi umthado usudajuliwe kumbe umthado awusekho ubabalwana angathi gqi afe. Umthetho vele uzalandela okusephepheni ukuthi ubaba lo ubechade lobani kodwa khathesi nxa lo akade sehlalisana laye elabo ubufakazi ukuthi hayi nanku besihlala sonke besesivumelane lokhu sathenga izinto ezinje laye engumama kasozaphumele ngisizandla ikakhulu kulabo abaphuma sebelabantwana bebethwala nzima ngoba nangu ubaba ngikhona sebhubhile umntwana kakusela angakuthubambelela kukho. Ngakho-ke ngathi lesi siqalo esitsha sokuthi siye phambili kodwa kukhona mhlawumbe okuningi ekungakhalazwa ngakho kumele sikuhaziwe okungatshintshwa sisiya phambili.
Khona lokhu ukuthi umuntu nxa belomasihlalisane kuthiwe emthethweni nxa kuyukuthi bayehlukana kufane labantu kade bechadile umtshado wokubhalelana phansi. Ukubona njani wena lokhu?
Mina kamboni inkinga kakhulu ngoba singakhangela sibili kahle iningi labantu bethu esintwini yiyo indlela abaphila ngayo. Sebe sisithi hayi ubani umkazibani umkazibani kukanti akulaphepha vele elibhalwe phansi elisayiniweyo akulazifungo ezenziwa phambi kwamagistrate kumbe umfundisi. Iningi labantu bevele bangomasihlalisana ngakho-ke umtshado wephepha omningi lo ofakwa amaringi oqakathekiswayo izikhathi eziningi ukuqina kawo yiwokhonokho nje ukuthi kule phepha esingathi yi-contract. I-contract vele yiyo ejayele ukuthi ibambe kakhulu izivumelwano but esikhiweni kukhona abakuthi i-gentleman's agreement ukuthi bayavumelana ngomlomo kodwa i-intention yokuthi i-contract leyi bayibambelele iyabi khona. Kunjalo lasebantwini abahlalisanayo babelaso isifiso ukuthi banjani bahlale labo njengabantu abasemtshadweni. Angiboni mina ukuthi khona nxa umuntu ethe wahlalisana lo muntu kuyikuthi akalo omnye umfazi kumbe akale enye indoda bese kuthiwa khona yintwembi ukuthi kukhangele njengokuthi ngumtshado nxa mhlawumbe bahamba phambi kwabazali kwayokhutshwa ilotsholwa. Inkinga mhlawumbe ngaba khona yikuthi kukhangelwe ngani ngumtshado nxa ukuthi umuntu lo ubevele lomfazi wakhe. Kumele ungaviolate i-contract yakho ube able to meet ama-needs ama-demands ama-contract yakho ungaviolatanga eyomunye umuntu. So nxa kuyikuthi ususayine i-contract yokuthi uyindoda womfazi munye ukuthi wena uhambe uyokuthi usuhlalisana lomunye umuntu and you expect that contract to be at the same level as a civil marriage yikho engingavumelani lakho.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu kandela abalaleli be-Studio 7 ukuhlala kumnandi ke ukuba sehlelweni lapha. Libe losuku obuhle.
Lo ke bekungunkosikazi uSibhebhe ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye lelali.
Siyabonga Chris. Balandeli benguqo nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Highlanders 1, Cranbourne Bullets 1. Iyata ishaye iCapes United nge 1-0. Ichiganin ishaye iWawa layo nge 1-0. Canucks Eggs 0, Harare City 0. ZPC Kariba 1, Black Rhinos 1. Kanti ke iFC Platinum ishaye iBulawayo City nge-1-0. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi weRumba uMaweliweli leqembu lakhe leTickdale Hot Boys. Vephethe idlalate labo lesine elilengoma eziyisikhombisa. Umholi weqembu uMaweliweli ogama lakhe lokuzalwa nguWelcome Spanda.
Iqembu liqhamuka endaweni okuthiwa kuseTickdale eTsholotsho imgquza. Endimeni yomculo ngiqale 2015 ukutsho manje nginama-album angu-4. Kuneminyaka le eminye anzange ngakhipha, then ngazokhipha idlalade elikhiphe last year ngo-August elithi siyehlasela fit indaba enzima.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu uba uthola njani kumbe balithola njani?
Abangabe befuna ingoma bangaxhumana nami inombolo ezithi 061-456-1992 ngokusebenza manje ngiseGoli.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwi?
Engakutshiyela abalandeli ukuthi abalandeli bengicela isapoti kakhulu beke ukuthenga leyo ama-CD lawa awaphansi lawa besapote mina ukuze lami ngikwazi ukuthi ngihlale ngibanikeza amadlalade ngomnyaka ngomnyaka. Ngibahlale bekwazi ukuthi uBhulu uyabathanda kakhulu ama-CD tshona phansi.
Uphuma ke enkundleni uWelcome Spanda leqembu lakhe leMaweliweli and ama Hot Boys ngale.
Awujona ngiyasithela ukuthi uBhulu ulwana umuntu othe ngahlalahlala eShayjika. Awujini lwana ngibekisa ngasethi suti. Awujona ngangiminyiwe intombi yami phela lafana. Awungasengenza lokho bantu bakithi. Ekuhambeni kwami ngathi mangifika laphana sasekuthathana nomntwana sasesiqondayo emashopu. Awu sithe masifika lapha emashopu sasesithenga khona lokho phela okudlekayo. Awu sesiqonda lapho phela okulezitulo khona sike sihlale. Sithe malokho sisahleli laphana epakini awu mntwana waqala ukuchikachika yakhe eselokho ebamba ifoni ejweba phansi ebamba ifoni ejweba phansi. Awu ngahle ngabona ukuthi lapho umntwana kukhona into seyicabange wrong. Mangithi ngiyabuza ukuthi kathi manje sokwenze njani madlo. Uthi hayi yazi lapha ngithola umlayezo ophuthumayo uthi uma nume seshaye ngabantu
Welcome Spanda Maweliweli ehamba leqembu lakhe leTickdale Hot Boys abehlabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa ucela abatshali bezimali emhlanganweni weUnited Nations ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Kepha abamabandla aphikisayo bathi kumele aqale ahloniphe amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo emhlabeni jikelele eSivicus Monitor ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ancindezela abantu kakhulu.
Kwanele mtshaka zomuhle olivale lisayo ngontungamili inkomo kololukana kwamatukanduna azibe hope.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.